Lokho esiqhubekela phambili ngomsebenzi wethu okuncedisa lokukhuthaza abakithi babhalise ukuvota emat-north, mat-south lakoBulawayo. Kodwa abantu bamadolo nzima, eyi, ngoba kulezinto eziningi ezenzakalayo kwezimbangazwe, sesibone ukuthi edinga lapho njalo esisebenza khona, kwarikholwa ama-councillors angu-6, so kutho ukuthi kuzavotwa kutsha khona ngale. Kwenza ukuthi abantu badine manje. Ngapha thina sikhuluma ngokubhalisa ukuvota, ngapha sokumele ukuthi bevote kuma-by-elections, acele ubudlwangudlwangu. Sikubonile ematobo lasensiza, sesikhangela futhi ukuthi khathesi sesizaba lamanye ama-by-elections futhi kubobhinga ngapha. Konkhana kulusinika kwenza umsebenzi wethu ube nzima ngoba abantu bale mbuzo ebiliningi abaloku besibuzayo ukuthi singavota basuze becotshwe na. So kumele labo abakwezombangazi ukuthi balungisise izindaba zabo ngendlela ezingcono. Ayikhona lokho ukuthi abantu babecotshwa njalo nje abantu bebuyela besiyavota mthokotho. Becele angasazwisisi ukuthi kanti ukuvota kwakhona kuvota kangaki ku-5 years zona lezi zabe zikhona. Konkhana kuyenza umsebenzi wethu ube nzima kakhulu kakhulu. So lathi nje ekhaya vote sifisa ukuthi ngabe bezombangazi wakuhlolisisa lokhu. Ngiyakwazi ukuthi ku-constitution yethu eZimbabwe, kodwa sifisa ukuthi ngabe kuyakhangelisiswa ngelihlo elingcono kwezombangazi, ngoba konkhana kwenza ukuthi abantu badine ekuphathekeni enhlelweni ezinjengalezi.
Abanye babekhala ngokuswela incwadi ezeneleyo zokuthi bebhaliseni, kathesi sihlupho lolu solunjani, kumbe sokulezinye njalo incwadi ezehlukene kulakuqala ezenqabela ukuthi abantu bebhalise ngobuningi ba.
Okwakhathesi kuhlupho olukhona ukuthi i-voter registration le iyenziwa kuma-district offices, lama-provincial offices eze, kayisekho duze lasebantwini. So umlando esesilawo thina la nje ekhaya vote ukuthi sidinge ama-resources okuthi sincedise abantu ukuthi befinyelela kuma-district offices, wona lawo lama-provincial offices babhalise ukuvota. Yikho sokuqakathekile kathesi ngoba nxa ama-ofisi sekuma-district offices sokule nkhambi eziningi, kuphinde kube le ndleko eziningi ukuthi umuntu aze afinyelele endaweni yokuthi abhalise ukuvota. Njalo i-registrar's office ibibhizi matasatasa ngendaba yama-ID. Abantu abaningi, abantu abasha abaningi abale-16 years bathethe ama-IDs amaningi. So laba abasebele-18 years yibo abangakwanisa ukubhalisa ukuvota. Njalo lokho esibakhuthaza ukuthi sixoxisane labo, lathi lapho esiyabe sikwanisa khona sixoxisana lezeki. Ikakhulu besike sayenza ama-soccer tournament kubogwanda lapha labolupane, sa invite zekuthi buye lapha abantu abasha abadlala khona i-netball lebhora, ukuthi izobabhalisa ukuvota bekhona lapho. Kuyancedisa kakhulu, kodwa ukuthi sifinyelele indawo zonke kuba nzima ngoba izeki akusisizi kakhulu ukuthi siyekhuthaza abantu, kodwa izeki yona ingekho, itholakala emaduku ofisini akuma-district, ama-district lama-provinces kuphela. Ngoba semakhaya yibe sibona ingani yikho lapho lathi singancedisa kakhulu kakhulu, ngoba indawo zakhona zikhatshana zalapho abantu abangabhalisa khona. Kuyazokumele ugade ibhasi, ugcine ungasalala ngekhaya, usulala khonambe e-district e-town khona lapho e-district, uphinde ubuyele njalo kusasa. So esikufisa esikukhangelele khathesi ngo-November kusiya ku-February ukuthi sibe simatasatasa sisebenze emakhaya la ma-ZEC officials akhona, ukuthi sibe siyenza ama-events kumbe singathi ngama-tournaments kumbe amaprograma angaletha abantu abasha bebuye ngobuningi babo. Khathesi izeki iyenza ama-processes abaningi kakhulu, anti liyabona kula ma-violation, kule delimitation exercise ke saxoxisana la izeki njalo sikhangele ukuthi by December next month bebesinika ukuthi ingcwele yama-constituencies simi njani, abezombangazo labo bayakhampena kula ma-violations. So sesibona ukuthi kona khathesi ihlupho sesisiba lalo nje ekhaya vote ukuthi kule information overload. Kumele ukuthi sixoxe ngokuthi kule by-election sikhuthaze abantu ukuthi bahambe beyevota, sikhuthaze abantu njalo sifundise ukuthi i-delimitation kutshoni, kuyake kuhamba njani sokuthweni. Kuba le zinto eziningi ezenzakalayo kuma-community, kodwa thina sikufisa esigxila kikho yi-register to vote, njalo yokuthi uhambe ngelanga lokuyavota uyevota.